Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 22 Ncwabakazi 2022 ngu Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Namhla it was not a demonstration, let it be very clear. We were seeking engagement. That's why I said, as long as because we've been communicating as business people.
Ezinye izakhamizi zakobulawayo zethule isikhalazo sokuthi ikhansili yehlise imbadalo yokupaka izimota enzikini yedolobho eyedola lemelika elilodwa ngehola.
So izeki just cutting abantu out of the game. Bafuna nje abantu bangangeni. I think bafuna ahlale phansi areviewe, ahlalele phansi areviewe. Wayifuze ukudibe ngakuthi kule nto emangalisayenziwayo.
Abe National Constitutional Assembly bathi bazamangalela emthethwandaba iZimbabwe Electoral Commission bephikisa isinqumo sayo sokukhuphula imbadalo okumele zikhokhwe ngabalesifiso sokuncintisa kukhetho. Ingcweti zezempilakahle zithi kuqakathekile ukubana uzulu weZimbabwe azwisise ngesimo ese-autism ebantwaneni adinge usizo kusaselesikhathi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ezinye izakhamizi zakobulawayo zethule isikhalazo sokuthi ikhansili yalelo dolobho yehlise imbadalo yokupaka izimota enzikini yedolobho eyedola lemelika elilodwa ngehola zisithi inengi kakhulu. Ngeviki edluleyo inkampani eqhuba lolu hlelo yokupaka izimota yokobulawayo eye-23 Investments ithe isebenza kadalala ukubana abashayeli bezimota benelise ukuthatha intshintshi ukuthi bayibhadalela kwenye indawo bengasuka isikhathi singakashayi ukwenzela ukuthi bengalahlekelwa imali yabo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe losomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Farai Manganda oqoqe ukuya kwethulwa kwalesi isikhalazo.
Ngiyabonga. Ibizo lami ngufarai Mangana. Ngingubusinessman olapha kobulawayo. Lami futhi ngiyahlala khona kobulawayo. After sesibonile ukuthi i-council isi-introduce i-parking system lay entsha. Ilobudlelwane TTI. Ibuye kithi isi-charge imali enkulu kakhulu. Senginanzelele ukuthi imali le iyadura kakhulu angiyikwanisi. Ngikhangele ukuthi before i-TTI. U-city council ube in charge mina quarterly parking disc. E3 months, me in charge $34. So $34, if you divide it by 90, ibe ninikeza 37 cents per day. So lay in charge yabo. Ibo ye isithi $1 per hour, which comes up to $9 per day. And the same amount leyo is about $810 for 3 months. So ngizibuze ngathi kanti kuyini abasekwenzileyo lapha eTawu. Ungayenza ukuthi bethi hayi mana sikucharge inkalakatare. $9 per day amaroads ethu lokho esafile akula lutho olutshintshileyo. Ukansili wethu nguye nalo akula ukansili omutsha ovela America. It's the same thing. It's just that sebelete omunye umngane wabo omutsha kuthiwa ngu-TTI. And umngane wabo lo bafuna ukuthi bamnikeze imali layo. Yena bavumelane ukuthi bamnikeze 70%, bona basale nge-30%. So because of all of that, mina ngibona ukuthi le into le iyadura kakhulu kakhulu. So ngahamba kukansili ngazama ukubakhulumisa, abona vele bengitshayela kachana le. But ukuhamba kwami e-council was to go and negotiate and say, hey, madala, into le yasigamula kakhulu. Ihlokaleni le likhulu kakhulu. So I wanted ukuthi at least bazisize ukuthi imali le inkulu kakhulu abayichajayo. Ngoba akula muntu ohola imali lezi. abazivisa. So ngathi sempendukile endlini ahlala phansi lati no lapha kobulayo kulamanye ama businessmen kulabami abanye engikhulumisana labo bana ngizwe ukuthi bathini lapho. That's when I realized no wonke umuntu yakhala njengami, and we started talking and putting these ideas together. These are the same ideas esayenza ukuthi kube le i document ethiwa yi petition ukuthi sihambe la e council sibanikeze i document le ilama grievances njalo futhi ile ilama answers ama interventions ababuyanga u mayor kabuyanga u town clerk kodwa bathumezile u Mrs Nesisa wabuya wazoyamukela ama petition on their behalf.
Bebe banengi yini abantu abakade betshengisela ohambe labo njalo bekungobani?
Namhla it was not a demonstration, let it be very clear. We were seeking engagement. That's why I say, as long as name, because we have been communicating as business people, I think I can't have numbers because I was the main person to speak. So this was very welcome development from the business community, from the residents.
Lo ngumsoma bhizimusi uMnumzana Farai Manganda wakobulawayo obeqoqa ukutshengisela kwalamhla isikhulumele sekansile yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu futhi ngempela bamukele isikhalazo sabakade basilethe izakhamizi njalo akukho okuningi okungachasisa ngaloludaba daba bengakacubunguli.
Salbunani balaleli, igama lami nguNesisa Mpofu, Corporate Communications Manager edolobheni lakobulawayo ngengosomlomo. Idolobho liyamukele izikhalazo zezakhamizi ekade zilotshwe phansi. Ugwalo lolukhona sizaluhluza sikhangele ukuthi izakhamizi zifunani. Okwakathesi idocument sitholakele. Siyabonga.
Lo ke ngunkosikazi Nesisa Mpofu, isikhulumeli sekhansile yakobulawayo. Abebandla le-National Constitutional Assembly, NCA, bathi bazamangalela emthethwandaba i-Commission eyolawula ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission, i-ZEC, bephikisa isinqumo sayo sokukhuphula imbadalo okumele zikhokhwe ngabalesifiso sokuncintisa kukhetho lomnyaka ozayo oka-2023. Umlondolozi Ndlovu oyi-Studio 7 uzethulela lolu daba ngokugcweleyo.
AbeZimbabwe Electoral Commission ngolwesihlanu wabike ukuba abafuna ukuncintisa esikhundleni sokuba ngumongameli bazakhokha inkulungwane ezingamachumi amabili zamadola emelika, $20,000, isuka kunkulungwane eyodwa, $1,000, eyomnyaka ka-2018. Amalunga edale lephalamende bazamele bakhokhe inkulungwane eyodwa yamadola emelika, $1,000, isuka kumadola angamachumi amahlanu, $50. Ukukhweza kwalimbadalo uchazwa ngabaningi njengenyathelo eliphambana lomthetho welizwe okuyisisekelo sombuso welizwe. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba, umkhokheli we-NCA njalo eyingcitshi kwezemthetho yesisekelo sombuso welizwe, uMnumzana Love Momaduku, uveze ukuba ibandla lakhe lizakwenza konke okusemandleni alo ukuba kwehliswe intengo yokukhankasa ukhetho luka-2023. Umsekeli we-NCA unkosikazi Ingane Mkandla uthi abasoze bagoqe izandla beyekele uhulumende ezenzela umathanda ngalolu khetho.
Mina ngokubona kwami amafizi ezeki lawa angani axosha abanye abantu because iZANU-PF we've got izimali isebenzisa ama-government coffers ukuthi bathathe izimali. Amaphathi la ama-oppositions imali zakhona lezi bayabengelazo zabe zingekho, so ukutshengisela ukuthi amanye amaphathi azehle ukungena ekukhontesteni ngokuthi babedlule izimali zakhona. Upresident angangena, but as you go down the hierarchy yakhona kuyagcina isihlula imali yakhona ukuthi bayithole ukuthi baregister. So izeki is just cutting abantu out of the game. Wafuna nje abantu bangangeni. I think wafuna ahlale phansi a-review, ahlalele phansi a-review. Wayifuze ukudilea ngakuthiwa kule nto emangalisa eyenziwayo.
Uqhubeke esithi akulasizathu sokuba uhulumende akhweze lezi mali esithi kumele kukhweze inani labantu ababhalisa ukuthola ilungelo lokuvota kuluhlu olwe voters roll hathi inhlawulo yokuncintisa kukhetho.
Asoma fizi right lana. Asoma fizi right. And why do they say abantu babhadala ngama US dollar? Kona kule bond eZimbabwe. Abasebenze iZimbabwe in bond ini leyo. Ibe yiyo ebhadalayo. Ba finally imali ye US dollar. Abantu bokhona kula muntu ohola phela US dollar la. Sihola ibond eZimbabwe. So akusho ukuthi imali yaseZimbabwe ngoba i-election yakhona ngiyalapha eZimbabwe. So ke yimbono wami nalokuthi hayi izeki ifuna ukukhipha abantu emidlalweni we-election isale yona ngoba yona iyafina ukuwina ifuna ukuthi yona ukuthi iwinile babona ukuthi abanye ama-oppositions phathe angangena bazadliwa mhlawumbe ku-election so sebedinga indlela nje zokuthi keep it out of the game.
Kodwa ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi loba nje lingavumelani lokukhweza kwemali liyenelisa ukubuthanisa imali lisithi izekhi kumele yehlisele imali. Lokhu kuthiwe isikhulumeli sebandla leli umnumzana Gift Ostalos Siziba.
Sibona ngani kuyinkinga ukubana ke kufakwe abantu kwezombangazwe ngendaba yokubana lowo le mali lokala. Njengokukhuluma kwabantu abatshiyeneyo ukubana ke sikhangelele ukubana imali kufanele ukuthi ke ibe imali ekwansi ukutholakala ngoZulu suka that singamisi ilungelo labantu ukubana ke becontest. So thina asisoze saba lenkinga ukubana ke sibhadale imali yabifunakala ngenxa yokubana ke na sifuna ukufuna uhulumende njalo silamalungiselelo lethu alungise afuhlanganisela indaba yokubana sibe silabantu abasekela ibandla njalo sibe lezi mali sifunakala ukubana siye contesta ngoba kuzafunakala ukuthenga irigalia kuzafunakala konke so siyabe silama budget njengabantu abaprepared njalo abalungiselela ukubana befuna uhulumende. Kodwa ke singabantu abaphakamisa umthetho singabantu ukuthiwa siwe pro the constitution so umthetho welizwe uyavumela ubani lobani olabantu abamsekelayo ukubana ke engene ke esikhundleni sokuba kukanso noma ephalamenti noba uwangumongameli welizwe.
Ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Chenesani Ndunga kwa uthi linhlawulo ikhuphulwe kakhulu ngakho-ke kumele kudingwe indlela engcono yokunqabela ukuba kungabi nguye wonke umuntu oncintisayo.
Lolu lunzima ngenxa yokuthi khona njengokutsho kwamaduku izek ayilamandla yokuvuka iphongo ucabanga ukuthi imali engakayo efunakalayo owaqala. Okwesibili kumele sinanzelele ukuthi masithi universal franchise sithi lilungile labantu abaningi ukuvota lokuvotelwa. So izimali zingaba izimali ezinkulu loma i-economy yethu enzima kangaka azitholakali lezi zimali. Kwenza ukuthi at the end of the day esithi democracy ibe into esikhanywa entanyeni.
Ngomnyaka ka-2018 eleZimbabwe laba labantu abafika amachumi amabili lambili 22 abancithiza ukhetho lokudinga umongameli kodwa abantu abathola amavoti akhanyayo ngumongameli Emmerson Mnangagwa owezanu-PF lomnumzana Nelson Chamisa owayekhokhela i-MDC Alliance. Izeki ithe isethula lombiko wokukhuphula imbadalo ngolwesihlanu kayizange icace kodwa ithe ibuzwa i-Studio 7 namhlanje ithe izakwethula umbiko ogcweleyo ensukwini ezilandelayo ichasisa ukuba kungani ikhuphulela imbadalo yokuncintisa kukhetho ngesilinganiso esikhulu kangaka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Lokhu sisedabeni lunye, bayakhala abaningi ngokukhutshulwa kwembadalo yokuncintisa kukhetho lomnyaka ozayo eZimbabwe. Kodwa kube labanye abancoma izek ngokukhuphula imbadalo yokuncintisa kukhetho lukamongameli besithi bese kungena abantu abangaqedakaliyo. Umnumzana Ndiweni yingcwethi yecubungula ezombusazwe. Yena ke ngomunye osekela okunye okwenziwe yizeke.
Ngiqalisela kumali yama-MPs eyiyo engani angivumelani layo, ngibona iningi kakhulu. Sikhangelele abasakhulayo lokuthi abantu abaningi nje ngalotshwana abantu abangahlanganisa imali engako. Kukhona imali enela ukusithenga imoto ehamba ngamaviri. Bangaka abantu abangayenisi bathenga imoto ngemali enjalo. Kumele yehliswe. Sikhangelele ontanga. Isikhangela abantu abasezigabeni ezisemaceleni ezigabeni zemaphandleni. Abantu abaningi ubamba yona $1,000 even yona i-100 sibili abanye babamba nzima kodwa ngabantu ababeseza umsebenzi omuhle bekhokhela isigaba. Ngibona ngani imali akumelanga isetshenziswe ibe ngathi isikhali sokuvimba abanye abantu baphatheke kwezokulawula kwezigaba. Ngomnaka wami ngicabanga ukuthi $1,000 iphezulu kakhulu. Ngicabanga ukuthi nxa ngehliswa ibe phose ingxenye kumbe ehliswe mbijana. Yona eyama-councillors lama-senator layo ingani phezulu kudlala mbijana. vele balushana abantu abangabambi imali engaka. So ngomnakalo wami ngibona ngani kuzavimba abantu abaningi abangabambi imali ngesandla kodwa abalobukhulu. So kungani kuthiwa sokwenzela labo abale mali kuphela, hhayi kuba ngumongameli
ukuthi hhayi kulapho ekade ngifuna ukungena khona khonapho ukuthi ukubona njani ekamongameli.
Ngibona ngani ifanele ngoba nxa uzakhokhela ilizwe lonke sungaswela abantu abangakuxhasa ukuthi ureyize i-20,000 uzakhokhela ilizwe lonke jikelele. Hhayi ngibona ngani mina iphose ibe nganeno xa sikhangele izinga lesikhundla sikamongameli. Ngibona ngani inganeno singathi phezulu kodwa-ke ngibona ngani inganeno. Yikho ngishilo phambilini ukuthi indangani ukuthi nxa ilizwe lonke kumele wenelise ukuthi ube nabangane kumbe abasekeli abangakuphosela imali enelise ukuthi ukhontest ngo president 10,000 ngibona ngani kimi ngangilankinga layo kangako. Kodwa njengoba ngishilo engilenkinga layo ile yako-MP hhayi liyanasibili.
Asithi uMdladla ufuna ukuba ngumongameli uyazithengisela nje khona ngale emkambo emagogoba, uthengisa amafutha okugcoba inwele, uthengisa imbambayela lokunye, ndifuna ukuba ngumongameli, angenza njani ngakhona?
Ngiyavuma ukuthi angeke ngiyenelise lami nginje kodwa ngomnakano wami ngicabanga ukuthi isikhundla sikamongameli yes wonke umuntu ulelungelo lokuthi aphathe kwezokhetho nxa efuna ukuncintise abe nguye, kodwa sigcina sesiba lama labaphatheka abaningi. Of course i-democracy mbe yiyo umbuso wabantu wakhona, kodwa uthole ukuthi sekulabantu abafika 50 abafuna ukuba ngumongameli. So kungani sokuyinto engani iyadlalwa ngombono wami, kodwa ngicabanga ukuthi hhayi isikhundla sikamongameli asisitshiyeleni, asisitshiyeni sinjalo. Nxa ukuthi abantu bafuna ukuthi bamphathise, ngibona ngani amavenda eZimbabwe they are over 5 million, xa befuna ibe ngumongameli bangayi-raise 20,000 bengincedisa mphatheke ngicindise ekhethweni.
Umnumzana Mdladla yingcwethi ecubungulayo ezombusazwe limuzwe ixoxa lapho loGibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. UGibbs uphinde waxoxa ngodaba lolu lomnumzana Thandazani Moyo olandela ezombusazwe.
Kuqakathekile Dube ukuthi ma ufuna ukuba ngumongameli welizwe u-afforde ube nemali yokuthi uyazigcina wena, uyagcina ifamily yakho ukwenzela ukuthi ma ususiyangena le ungaveli ube ngumntwana oqala ngokuthuthukisa isikhwama sakhe. So ma ungalayi 20,000 angeke kube ngumongameli welizwe, and nathi ngeke size sikuvotele kahle kahle ngoba asikho isidingo sokuvotela umuntu ongela nje 20,000. So i-leadership iqalisa from a family level, you must afford ilokuzena i-20,000, you must have amanye ama-businesses lawe sowabona sibe track record yokuthi lo muntu uwenzeni empilweni okwenza ukuthi si-trust ilizwe lonke ngaye ngobukhokheli belizwe lonke esimnikeze. Njalo ama-president iningi labo basponsor i-political party. So ma urana kumbe ukhokhela i-political party kumbe ibandla lombusazwe elingakhoni ukubhadalela i-20,000 okutsho lelo bandla lizaba yi-problem elizweni, lizathatha imali yonke kalikhoni ukuthi lizigcine lona ngokwalo, kalikhoni ukuthi li-afford 20,000 not to talk of ukuthi likhampeni kumbe ukukhankasa ilizwe lonke jikelele. So ngamafishane kangilayo inkinga ngemali le esifakwe kupresident. Yethi hayi ama-president kabayibhadale le mali basibuthi.
Nxa sisikhangela ke ubukhansela lobu MP uba lilunga ledale lephalamende, ungathini ngembhadalo yankhona?
Ukuba lilunga ledale lephalamende lokuba ngukhansela kusuka kube nzima kakhulu ngoba sikhangelele ukuthi kungene intsha lapho babaduwe, abantu abangaze basebenze, abantu abaphuma ezikolweni, abantu abalolwazi njalo abasesele energy. So angeke siexpect ukuthi bona labo bantu bebe sebele mali yokuthi barane yokuthi babhadale $1,000, imali enengi kakhulu, imali ethenga imoto phela leyo, imali ethenga izinkomo, imali ethenga imali engaqala ibhizinisi kahle kahle. So ngicabanga ukuthi lapho izeki kumele ivakathe kuma-policies wayo ibone ukuthi hayi lokhu iyehlise kancane, kayehle kancane kwenzela ukuthi labo abuya emafamilini aphuwa kumbe laba abaswelayo bakhona ukuthi bayenelise bengene. Ngoba ukuswela kakusikho ukuthi kawulawo umqondo wokukhokhela kumbe kawulaso isipho sokutshintsha izinto emphakathini. Sinabantu abaphuwa abangakhoni ukuzithengela ukudla namhlanje, kodwa uma singabanikeza umbuso wekhansili yakobulawayo kungaba lo tshintsho. bona labo bantu babantu esibadingayo babantu esibamelayo. So izeki manje sibavalela ngaphandle ngokukhupha lesikwenza intengo abantu ngeke besakhona ukuthi ba afford ukuthi bangene edale leParliament not to talk of ukuthi bakwanise ukukhankasa. Remember basazokhankasa futhi bancenge amavoti. So izimali zonke lezi zifunakala kumele izeki ikubhekisise kono konjalo ibe lozwelo ukuthi sinikeze intsha nabomama abangaze basebenza ababa independent singakhuluma omama abangamazakhela ngesindebele kumbe abashonelwa ngamadoda yibo abantu esifuna manje babuse ilizwe bakhokhele endaweni zasemphakathini ngoba yibo abantu abaunderstandayo ama problems abhekwa ngumphakathi.
Pho abantu kumele benzeni ngakhona?
Abantu kufuze kube lengxoxo. Kahle kahle ngithanda ukunxusa iParliament Dube. IParliament kumele ipetitione izeki, itshele izeki ukuthi hayi izeki siyakuvuma lokho kwa president kodwa asibhekele abancane.
Loge umnumzana Thandazani Moyo umunye wabalandela ezombusazwe limuzwe xoxa lapho lo Gibbs Dube we Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. Live talk lamhlanje sikhanyela inyathelo lecommission ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission ZEC lokukhuphula imbadalo kumele ikhokhwe ngabalesifiso sokuncintisa kukhetho lomnyaka ozayo oka 2023. Ingcwethi zezempilakahle zithi kuqakathekile ukubana uzulu weZimbabwe azwisise ngesimo ese-autism ebantwaneni adinge usizo kusaselesikhathi kwabezempila kahle ngoba ikhona imfundiso yokondla umntwana olalesi simo. Kulokukholelwa ekuthini uloyiwe kumbe akala ngqondo epheleleyo. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Inhlanganiso ekhangele abaphila nalesi simo e-Autism Organization Zimbabwe bathi imfundiso lemikhankaso yolwazi ngaso isisabalala emhlabeni jikelele okugoqela laseZimbabwe. Unkosikazi Abigail Mija ophethe imisebenzi yokufundisa abantwana abalalesi simo kulinhlanganiso othi limfundiso igoqela ukubafundisa imisebenzi yezandla engabaphathisa empilweni yansuku zonke ngoba iningi labo lisiba lenkinga yokuzinakekela.
Ungwane kona ukukhula shika 20 years angoswa pamba iroro besala kutomukanganisa
kuda ukukhula eze abe leminyaka engamachumi amabili eloko egqoka amapampa.
Unkosikazi Marilyn White oyitherapist ekhangelana labantwana abale autism othi ngaphandle kwalokho ukufundiswa kwabo kugoqela okufana lokulungisa lokhu lalokhu ya endlini ukuthunga ukuhlabela ngitsho lokukhuluma.
Vamwe vacho havagone kana kumhanya kunoita fiziyo vamwe vacho havagone kana kutaura saka
abanye abanelisi ukugijima abanye abanelisi ngitsho lokukhuluma so silendlela ezithile zokubafundisa.
Unkosikazi Edna Tembo ololwazi phezu kwabantwana banje uthi ngabantwana abangafuni ukuphazamiswa kundlela abaphila ngayo.
Kuti umukweshe mazino chai kwa anochika, vana vedo ava, vanochika zvekugerwa musoro, vanozisa kuti misoro yavo ibatwe.
Vaisava kukupa, abanye abafuni ukugelwa inwele zavo, kudinge ukufundiswa, ukuba vemukele konke lokhu empilweni.
Uthi lokhu kugcina kunzimela abazali labanye nje abantu ngoba abanye abantwana abanje bezonda masinyane nje kodwa besenelisa ukwenza okunengi okufana lokuhlabela, ukugijima, i-art lokunye bengafundiswa ku-rehabilitation yawo.
Ise hatingogumiri pa-rehabilitation chete, tine machiremba tinoshanda nawo.
Asenzi i-rehabilitation kuphela kodwa silabo dokotela ababahlolayo ukuze bethole uncedo oludingakalayo.
Unkosikazi Tendai Helen Mutambara uthi abazali abagcina abantwana babo ezindlini bengelalwazi lokubakhulisa beyabe bezaphazamisa njalo belahlekelwe lithuba lokuba abantwana babo laba besebenzise izipho abalazo ngokugcweleyo empilweni ethi kunjalo bayajabula ukuba uzulu kwele Zimbabwe sesamukela ukudinga ulwazi kunye loncedo olukhona.
We only have out of 38 children only 2 who are
day scholars. You can imagine.
Lesi simo sibiba sitholakala kubantu abakunani lokugodwa kusiya kokubili ekhulwini yabantu bonke emhlabeni jikelele. Kuzwekazi le-Afrika abazali bagcina befihla abantu babo, abanye bethathwa njengabantu abanesinyama i-case, kumbe njalo bengabe ke beloyiwe, kumbe bengelangqondo ezipheleleyo, kumbe ukuba ngabantwana abagangileyo, kanti kungayisikho kuyisimo nje esilungisisekayo umntwana azikhulele kuhle. Abantwana abale autism bavame ukubonakala ngezitshengiselo ezifana lokugijigijima, lokwenza lokhu lalokhuya esikuthi yi-hyperactivity. Bephuza ukukhuluma, bephuza njalo ukuhamba, kulinganiswa nabanye abalingana labo. Besiba lodubo njalo lokulala ke ngezikhathi zokulala, abanye njalo belomkhuba wokuzilimaza okumele abazali bengakubona bethole uncedo losizo ngesiphangiphangi. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Abohlangothi olubona ngezemapension ole National Social Security Authority NASA bathi sobe ngezelele inhlawulo epension kusukela mhla ka 1 Ncwabakazi ngesilinganiso sokungamashumi amahlanu ekhulwini i-50% kuhlelo ole pension and other benefits langamashumi phose amane 39% ehlelweni lwe-accident prevention and workers compensation scheme. INASA ibuye yathi isizabe ihlolisisa inhlawulo yepensheni leyi ngenyanga ngenyanga ukuze kuncede ukuthini abantu bathole imali ehambelana lokukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo. INASA ibuye yathi njalo isilendawo lapho okwelatshwa khona abakupensheni kungela mbadalo emadolobheni agoqela iHarare, Bulawayo, Mutare laseGweru ezinyangeni ezilandelayo. Noma kulabanye abakwemukele ngenjabulo lokhu, abanye bathi isilinganiso esengezwe ngaso sincane kakhulu. UGaina Gumede Saidi weStudio 7 uthole ithuba lokuxoxa lezinye uthole iqhupha lokuxoxa lomqondisi wenhlanganiso eNational Social Security Retirees Trust, uSenator Gideon Shoko.
So, in short, uyabona ukuthi khona mfanele ukuthi ngibhadale amagetsi la ngoba ngihlala edrobheni, mfanele ukuthi ngibhadale amanzi. Engingawutshela khona ukuthi khona i-pension yami ifanele ukuthi ibe above i-PDL, i-poverty term line, ukuthi ngiphile khona pha koBulawayo. Otherwise, even umuntu ose-reserve is worse than me. Uyakwazi kuyamangalisa abantu abasema-reserve, thina sasithi hayi bangcono, labana they are worse ngoba izinto zidura worse khona le ma-reserve.
Ngokutsho kwenu litho ukuthi akusizi ukuthi leyo mali yengezelelwe, kwenziweni ke?
Yikukhuluma nje ama-figures angasebenzi ngoba imali yakhona akula lutho. Yikho engingakutshela khona nxa sikhuluma ngopentsheni. Opentsheni bayahlupheka mama. Kulowo pentsheni abasetsholotsho, opentsheni abasenkayi, opentsheni abase ePlumtree ngale koNdolwane, bafanele ukuthi bayithathe ipentsheni yabo ePlumtree kumbe abecholotsho bahambe bayayithatha eWange kumbe babuye ngapha koBulawayo. Bebuya ngapha koBulawayo bafanele ukuthi bagade ibhasi. Ibhasi le iyadura ukudlula ipentsheni yakhe. So akula lutho makumele. Ukukhuluma nje azikwazi ukuthi siphila ngani. Anti uyakwazi kudala sasiphila ngoba lina abantwana lalisikhangela. Manje kathesi even labantwana bakhona kabasebenzi. So akula ubaba kumbe imbuli abadala abathi bona abantwana bazasithengela ngoba kabasebenzi. Abantu abaqinile ukusebenza yithi.
USenator Gideon Shoko ngumqondisi wenhlanganiso eNational Social Security Retirees Trust exoxa loGaina Gumede Saidi ekoBulawayo ecingweni. Singakala ugqibike uhlelo lwethu lwalamhlanje, wathi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela ezinye izakhamizi zakoBulawayo. Lamhla ziye zifole zaya nikeza ikansili isikhalazo sokuthi kwehliswe imbadalo yokupaka izimota enzekini yedolobho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo ngupraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.